UZulu edolobheni leGwanda ikakhulu labo abaziphilisa ngokuthengisa baqhubeke ngemisebenzi yabo ensukwini kungakhathalekile ukuthi bekulilanga lokukhumbula amaqhawe alwela inkululeko yeZimbabwe. Abathe gwaqa endaweni yamaqhawe eGwanda babalisa imuli zamaqhawe, izisebenzi zengadza zikahulumende kanye labezombusazwe. Iningi labantwana bamaqhawe alele eGwanda bathi uhulumende kumele akhangelisise inhlalakahle yabo. Umnumzana Damuka Mangena, indoda neqhawe uMuyi, umnumzana Nefat Mangena, uthi loba nje uhulumende lohlelo lokubabhadalela ezikolo lolu hlelo lufinyelele bonke abantwana bamaqhawe.
Ku-school fees sabantwana abanawethu, abanye bakontinye ngesikolo, abanye bayathola kodwa abanye abakatholi. So sicela ukuthi sincediswe, uhulumende kalandele muzi by muzi olabantu abalalelayo. Bacheke ngakwesinye isikhathi abantu besakuya ema-ofisini, sometimes abantu babangelalulwazi ukuthi kwenzakalani. So there's a lot of umsebenzi to do the awareness.
Eyinye njalo ingane lelinye iqhawe unkosazana Barbara Magabo, yena uthi umfo wabo befundiswa ngukhulumende kodwa uveze ukukhathazeka ngokuswelakala kwamanzi kulindawo okulele khona amaqhawe.
Umna wami okugcina okuthiwa nguMartin wayefundiswa ngenhlanganiso yama-veterans, yiyo embhadalela imali yesikolo. Kodwa bezifisa ukuthi ngakuyaba la manzi ukuthi abantwana bathole amanzi okunatha.
Umnumzana Ngobezitha Sibanda, indodana elinye njalo iqhawe uMoyo, umnumzana Simon Sibanda wayesaziwa ngegama lempini lokuthi Clearance Majola, uthi kumele bavulelwe amathuba emisebenzi njengabantwana bamaqhawe.
Ukukhula kwethu sakhula kakhulu sihlupheka ngoba abazali bengekho. Khathesi kuyisikhathi sokuthi lathi njengabantwana kube lendlela yokuthi singene ku-system sibenefite, ikakhulu sikhangele izithukuthuku zabazali bethu.
Esethula umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, umphathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi emaNdebeleni, umnumzana Abednego Ncube uthe uhulumente uzaqhubekela phambili ehlonipha njalo enanza labo abalwa impi yenkululeko. Bangamathumi amathathu lane amaqhawe lamaqhawekazi alele endaweni yamaqhawe edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7, ngisemajawundeni, ngingu-Albert Ncube.
Masabongeni lo, masabongeni, ibaba lethu zwo.